So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 24 kuNcwabakazi 2021 igama ngontungamile inkomo nazi ezihamba phambili
Rakucho ukuthi ingozi sisukile emphakathini siyakwazi vele ukuthi liyehla libuye liqanse lehle libuye liqanse
kubhubhe abantu abangamachumi amanelane 44 ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo
okumele afunde something ngumnangagwa ngoba ngiyisimuzwe ekhuluma izinto ezingaphandle kwedemocracy ngoba khonokana akukhulumile mina ngokwami ngibona indoda eyethukileyo
umongameli mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa bakwele Zambia lapho abazaphatheka khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Hakainde Hichilema namuhla Ugantsha olubona ngezokudla kanye lemithi yokwelapha eMelika olwe Food and Drug Administration soluphasise ngokugcweleyo ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 elungiswe inkampani yePfizer. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi amanelane 44 ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amathathu 349 belomkhuhlane lo. Lokhu kwengeze inani lasebebulewe yicoronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu phose amathathu 4,293 asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amabili lantathu 123,001. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela iCOVID-19 izolo bedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 32,926. Abahlatshwe esibili baphose babe linani elifanayo 22,886. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebephezu kwezigidi ezimbili 2,345,343 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebeyisigidi esilengxenye 1,483,048. Uhulumende ubikwa elakho ukuvula izikolo yiloba nini ngoba amanani ababanjwa umkhuhlane lo esehla kulezinsuku. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Igciwane lecorona lehlile isibalo salo nxa ukhangela ngokumemetheka kwalo labantu abafa ngenxa yalo. Kodwa kakutsho ukuthi ingozi sisukile emphakathini. Siyakwazi vele ukuthi liyehla libuye liqanse lehle libuye liqanse. Ngakho abantu kabangabheki ukuthi abantu abafayo kumbe abahlaselwa ile igciwane bangakanani. Kabakwazi ukuthi isimo lokhe sisibi. Igciwane likhona phakathi kwethu lisengamemetheka lingene kuma thousand njalo libulala ama thousand abantu njengalokho sikubonile kwezinye indawo inkulungwane lezinkulungwane zabantu zisifa. Osuku ingozi yona le isesekhona phakathi kwethu yebo kambe inani labafayo kulamalanga laba banjwa ileli gciwane lehlile kodwa ingozi ilokhe ikhona phakathi kwabantu njalo kusengaba le wave elandelayo engabulala abantu abaningi kakhulu ngakho abantu bazivikele bathathe yonke imithetho yokuzivikela bayigcina
uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona ungathi luhamba njani?
Uhlelo lokuhlatshwa ukuqiniswa umzimba ukuze ungahlaselwa lula ligciwane lecorona kumbe ukuthi nxa usuhlatseliwe kuphungule amathuba akho ukuthi ugule kakhulu kumbe ufe okuthiwa i-vaccination aluhambi ngendlela efaneleyo. Abantu abaningi bafuna ukuthi ngabe bayahlatshwa kodwa imizila yakhona amalayini made kakhulu, kanti-ke njalo uyashota lo muthi, ayashota lamajekiseni. Ngakho-ke kusele ngozi yona leyo ukuthi abantu bazahlala lonke bezula besiya phansi phezulu bezama ukuthi ngabe bayahlatshwa kodwa bengahlatshwa. Kanti kuhulumende umuzwe sithi abantu abangahlatshwanga soze bavunyelwe ukuya lapha lalaphana, kanti yena uyehluleka ukuthi amajekiseni akhona enele, awenele amajekiseni alokhu eshota ezindaweni zonke ngokuhlukahlukana kwazo emakhaya lasemadolobheni.
Uhulumende wathi kusiyaphela umnyaka ufuna ukuthi abe sehlabe abantu abayisigidi ezilichumi esingathi 10 million. Kodwa kathesi siyabona ukuthi sokuhlatshwe abangu 2 million kuphela. Ubona senelisa yini ukukufeza lokho?
Akula masalamusi azawenza uhulumende kasoze afinyelele esibalweni sakhe lesi ayifisa ukuthi ngabe uyafinyelela kuso ukuba abe sehlaba abantu abanengokungakanani kusiyaphela umnyaka. Ngeke kwenzeke ngokuba ayashoda lamajekiseni asilela lokho engatholakala endaweni eziningi. Njengoba sengike ngathinta ukuthi ungaya emakhaya endaweni eziningi abafisa ukuthi ngabe abantu bayahlatshwa awekho, uye emadolobheni emalokishini nendaweni ezihlukahlukeneyo awekho amajekiseni. Ngakho-ke uma kusetshenzwa ngale ndlela lapho kushoda khona amajekiseni kutsho khona ukuthi abantu asoze babe sebehlatshwe baba baningi ngaleyo ndlela uhulumende afisa ukuthi ngabe bahlatshwa ngakhona. Kudingeka-ke kutholakale amajekiseni amaningi kakhulu ukuba abantu bahlatshwe bafinyelele kuleso sibalo.
Umnumzana Fihlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor.
Yebo 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 chaka komuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili siqoqa labatsha ngokumemetheka kwecoronavirus eZimbabwe. Sihlaziya njalo udaba lokwendiswa kwabantwana abangamantombazana bese sebancane ama early child marriages. Sulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMaigobe ngo 8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bakwele Zambia namuhla lapho abazaphatheka khona emkhosini wokugcoba umongameli walelo lizwe omutsha. Umnumzana Hakainde Hichilema yena onqobe owayengumongameli umnumzana Edgar Lungu kukhetho olwenziwe kuma viki amabili edluleyo. UChamisa ubikwa engumngane kaHichilema, yikho nje enxusiwe emkhosini wanamuhla wona ozangenwa njalo ngabakhokheli bamabandla aphikisayo emazweni atshiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kwe-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalosi Siziva esedolobheni lelusaka kwele Zambia.
Kule njabulo enkulu eZambia abatsha basebenza kakhulu ukuthi kubeke le nkululeko ekhona namhlanje. Thina njengabatsha kulokunenge esikufundileyo esiza kusebenzisa ukubana-ke seZimbabwe sibe lezifundo ezishiyeneyo ukuze ke lathi sibe lenkululeko epheleleyo esiyithiwe nayo i-democratic dispensation ngesilungu.
Kahle kahle ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini elikufundileyo liza kusebenzisa kukhetho lweZimbabwe?
Okokuqala sikufundileyo ukuthi-ke ama-dictator akwanisa ukukhitshwa sisebenzisa-ke ukhetho. Njalo sifundile ukubana abatsha yibo kufanele ukuthi bebe-ke bethungamela uhlelo lokuthi-ke abantu bevota njalo. Okwesithathu sifunde ukuthi abatsha kufanele ukuthi bengavota beme ke kuma polling station ukuze ke bemeke sure ukuthi akula ke kutshontshwa ukwenza okwenketho.
Manje wena nqa ukhangele khona okwenzakala eZambia, eZimbabwe kuyenzakala yini njengoba siyasibone abantu ikakhulu lina bebandla eliphikisayo likhala ngokuthi liyancindezelwa lifuleka ukuthi litshengisele lokunye okunjalo.
Sifunde kakhulu kubana ke akula ndawo lapho kungancindezelwa khona, kuvala imigwaqo, ulunge vala ukuthi uyechurch imigwaqo abantu bebotshwa njengalokho esikwenzayo kwele Zimbabwe. Kodwa ke kunjalo abantu abanjengamasotsha namapolisa balesikhathi ababafika khona abantu bebemela abantu. So uqathi kuleyo kubana make sure ukuthi silabantu abaningi abamelathi ukuze ukhetho ke olwabantu ke lurecognize ngalabo ke abangazama ukumisa uhlelo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngunobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-MDC Alliance. Sixhume njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo sambuza ukuthi kulesifundo esingatholwa ngumnumzana Jamisa lo mongameli Mnangagwa emkhosini wanamuhla na.
Okumele afunde something ngumnangagwa ngoba ngiyesimuzwe ekhuluma izinto ezingaphandle kwedemokrasi, ngoba khonokhana akukhulumileyo mina ngokwami ngibone indoda eyethukileyo. Ungabona umuntu engazange unprovoked esekhuluma ukwethusela njengendlela umnangagwa asekutsho ukuthi abantu bengacabanga ukuthi okwenzakala eZambia kungenzakala lapha, uyabe esethukile. Umnangagwa kufuze ukuthi efunde ukuthi umbuso uyachiyelwana. Uma abantu bengavota, isizathu sokuthi iZipra iyekhipha amabhunu yayiwakhiphela ukuthi kube lo mbuso okhululekileyo. So akakho laphana ngenxa yokuthi wehlula abantu, ulaphana ngenxa yokuthi wafakwa libutho. So okufuze kufundwe eZimbabwe, eZambia kuningi, akufuzanga kufunde umnanga kwakuphela. Kufuze kufunde lebutho leZimbabwe ukuthi libe kwazi ukuthi abantu abahamba empini bahambele ukuthi abantu beZimbabwe bebe lilungelo lokukhetha abamfunayo ngesikhathi thize. Njalo osesikhundleni kufuze bekwazi ukuthi ukhona okwesikhathi thize, hatshi ngoba uyehlule abantu ngoba kodwa ngesizathu sokuthi abantu bamfakile esihlalweni. So umnangagwa ngiyokufuza afunde, njalo bengafundi kakhulu eZambia kuphela, befunde lokuthi mbone eBotswana kuthiwa umongameli weBotswana uhambe lowe-opposition. So mbona ngazathi kufuze bekufunde ukuthi hayi elizweni kufuze sikwanise ukuthi siphile ndawonye sile mbono etshiyeneyo, nothi lokho kokuthi umuntu ebesesenza ngani ilizwe yikhampani yakhe.
I-Women's League yezanu kobulawayo sibone iphuma isithi isikhethe umnangagwa ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla kukhetho luka-2023. Ungathini ngalokho?
Izanu kufuze ukuthi izwisise njengekhwaya. Ungayikhumbula ngo-2017 sokuthi umnangagwa wasexotshiwe bagida. Kwathi umgabe sexotshwa bagida. So kathesi bengahamba bekuthi sebe endosa umgaba u-Emerson. Kodwa kungavuka amabutho semhlamukelo u-Emerson, bona labo abadabetwa bamvumile basebemendosile, uzathola ukuthi yibo ababesegida phambili besithi vele lo muntu bemubi. So okwezano ayisikho ungalandeli lokho abakuthoyo. Abantu bangikhona ngosomathuba ngabantu abangalanhloni abavuka namhlanje besithi lokhu kubi, kusasa bevuke sebekusekile. So mbona ngazathi ngabantu abathanda ukudla, kodwa kufuze ukuthi singakhangeli khonokho kuphela. Kunsukwane ezike zadlula sike seza ukuthi kuthiwa umama uMrs Mpofu ukhokhela olunye uhlangothi lwabantu abafuna ukuhlisekela isekela likamongameli ukuthi lithathe isihlalo sokuba ngumongameli. So ngicabanga ukuthi khonokho ungabona sokuthiwa imathevelele ndiyeqalisileyo kuyabe sokutshengisa ukuthi kule amtwisting ebekhona. So mbona ngazathi kufuze sikukhangele yondi khonoke sikuphiwayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeSim Life ithi kulowesilisa owetheswe isigwebo sokupika okweminyaka emibili ngemva kokufunyanwa elecala lokuthengisa umhlabathi ngaphandle komthetho ngenkulungwane zamadola eMelika ezimbili i-$2,000. Umsolwa uBrighton Moranda Maoko wenza lokhu ngokusayina amaphepha esebenzisa igama likamphathi ntambo obona ngezomhlabathi umnumzana Anxious Masuka. Iphephandaba le-News Day lithi umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa usechodoze abakhokheli bamazwe akuSADC ngokwehluleka ukuhlonipha izifiso zikaZulu kanye lokusekela ababusi ababi. Iphephandaba le-Herald lona lithi eleZimbabwe lizathola imali engange $1 billion ivela kunhlanganiso ye-IMF namuhla. Lithi limali izasetshenziswa kungatsha ezigoqela olwezemfundo kanye lolwezempilakahle. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Amavuko umthokazi omuhle nenjani nonke umthokazi okhulumayo ngumntala uKhumalo ngilana eGoli. Ya umthetho wami ngifuna ukuthi ngikhulume ngalo muntu obesola uSikhosana bengoma yakhe yabontethe. Ngisacela ukuthi umuntu ma kuyikuthi omunye umuntu wenze into enhle ambongele, angamani asole into enziwe kahle. Angisiboni isidingo sokusola ingoma kaSikhosana. USikhosana wenze umsebenzi omuhle, wanika nezingane ezincane leziyana ithalenti lokuthi maybe ekukhuleni kwazo zingangena ekuculeni. Andiboni iphutha ke lapho, ngoba iy'ngane leziyana sezizibona nazo ziphuma kumabona kude nakuma-DVD. Ithalenti lazo liyakhuthazeka, zingazibona sezingabanye abantu ngomunye umnyaka. So asizameni ukubonga okuhle okwenziweyo. Le ndoda yakwaMetro ayizami ukuzikhuza. Akukho right lokho ekwenzileyo, akukho right. Siyabonga.
Sanibonani basakazi abahle abathandekayo. Ingelelayo ofiselani omadlambuzi eplumpi. Isikhulumela odabeni lwezigebengu lezi sezihluphile kobulawayo. Kuyabonisa ukuthi abantu nabo sebesendlaleni enkulu osokuzenza ukuthi ubugebengu bube buningi ngenxa yokuthi i-corona yayiqeda imisebenzi. Nabantu kade bephila ngemichova abasayitholi imali. Lokhu kuyengeza ubugebengu ngoba umuntu uma umphuca isinkwa umkhuthaza ukuthi aye ebugebengwini. Ihulumende wethu akakunazelele khona lokho ukuthi ethi esilwa nobugebengu ebe empower abantu ngemisebenzi, engabaphuci amalungelo emisebenzi yabo, ikakhulu inkinga ye-youth nale yiyona ebabhizi ngemichova. So uma ebuye ezokhipha imichova ethi ifaka ozukho bakhe bejikala bozukho bengachashi bona labo o-drive, ngoba uma efaka ozukho akalethe amabhasi abeqhasha o-driver bona labo abadrive imichova nabo-conductor athathe kubona labo akade bevele besebenza emichoveni ebafake engibuyisi abantu from kwamanye amadolobha umbe harare kuphi bebedrive kube yiwo aba-operator ephuca ilungelo labantu abakunaleyo ndawo besale bengenalutho. Lokhona kekhuthaza ukuthi abantu bezithole sebe-forced ukuthi umuntu ukuze ngilale ndlile kumele ngitshontshe ngoba anginaway yokuthi ngingaphila.
Studio 7 nabasakazi bonke linjani, nabalandeli bonke abalandela lo msakazo, siyaphila thina. Ukhulumayo ngundeya ose-South Africa ngokusebenza ngokuzalwa, ngizalwa ePlumtree because uzaphi. Siyezwa laphana uPresident Emmerson Mnangagwa ukuthi ngumuntu ofanele mithana lezinduna kobulawayo. Kukhulunywa ngokuthi ngodaba lwegugurawunde, khona umuntu uya ayezinike isikhathi sokuyadlalela phakathi kwemizi yabanye abantu ekhohle ukuthi mhlawumbe inhliziyo zabantu zibuhlungu. Angicabangi vele mina ngedwa on my side angikuboni vele kuright ukuthi into ade fanele ayiyenze leyo ngendlela afuna ukuyiyenza ngakhona, ngoba yindlela yakhe esapota yena le ayenza, indlela yakhe esapota yena. Ndilezo zinduna ahlangana lazo yizinduna sesiyazi bribe ngezimali langezimota okwenza ukuthi zivale umlomo. Two, izinduna kazibulawanga, induna ngumuntu ophete abantu, abantu yibo ababulawayo. Why engazange bize irali enkulu ezokhuluma labantu laba bafelwa ngabantu ababulawayo labalinyazwayo, ezokhuluma labo direct, ekhetha ukuthi ekhetha izinduna, into ukhetha lezi zinduna ezisapotana naye ezikuzanupf. So ngicabanga ukuthi abantu bemathembelelende ngabantu asebevukile emaqandeni bayacabanga yonke lento bayikhangele njalo angeke beze beyiyamukele. Izoyamukelwa izo lezo zinduna abangani babo, kodwa kimathembelelende yonke angeke izikwamukele lokho. Vele angeke izikwamukele lokho nje ukuthi bezodlala ngabantu bebe badlala ngathi ihloko sisancindezelekile. I don't think kuyiplani engcono for bona, bona kabakwenzela abangani babo becine khona ngale.
Studio 7 ngiyabingelela. Studio 7 ngu-Allen Yati eGoli ezweni lase-South Africa. Hayi, ngiyalibingelela kulonke ontungamile inkomo ethi lisiphethele umsebenzi, lisilethela inyuzi ngesikhathi esifanele, lisinikeze inyuzi ezizwakalayo. Yiko ke lami ngithanda ukucwayisa isizwe sikamthwakazi ukubana isizwe sikamthwakazi ma ungumuntu wakomthwakazi usithi wenana ingulube kawuyidli uyanatha umhluzi isobho uyidlile ingulube, ngoba la maphati wonke lapho eMpumalanga athola amaphati angapha komthwakazi layo. Nje ngikhulumele ngayo umqondisi, ngifake ijingo umqondisi. Bayafisa bona laba baseMpumalanga abamaphati aseMpumalanga ukuthi betake over kumqondisi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika selethe seyizitsheziso isiphathamandla sebutho sakwele Eritrea umnumzana Philipos Woldeyoannis phezu kwamacala adalwa ngamabutho alelo lizwe esigabeni seTigray kwele Ethiopia. Ngokubika kwamsakazo weVoice of America, umsakazo munye uthi njalo inkokheli zamabandla aphikisayo kwele Somalia zale ukwamukela umhlahlandlela wokhetho ohlelwe nguhulumende. Singene kudaba lweMelika. Ugatsha oluhlolisisa ukuthi ukudla kanye lemithi yokwelampha ilungele uzulu na ole Food and Drug Administration izolo lupasise ngokugcweleyo ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 elungiswe yinkampani yePfizer. Lanxa ijekiseni le iqale ukusetshenziswa ngesiphangiphangi i-emergency use authorization ekupheleni kwanyaka enye, ibiloke isahlaziywa. Ukupasiswa kwayo izolo kutsho ukuthi ugatsha lwe-FDA luthole ukuthi iyasebenza kuhle njalo ayilawo umthelela omubi. Ijekiseni yePfizer le iba ngeyakuqala e-COVID-19 eMelika ukuphiwa imvumo yokusetshenziswa ebantwini abaleminyaka esukela kwelithumi lasithupha ngokugcweleyo. Ngokunjalo umongameli Joe Biden wethule umbiko ekhuthaza ingatsha zikahulumende kanye labosomabhizimusi ukuthi babambe izisebenzi ngamandla ukuthi zihlatshwe lijekiseni. Iningi lokhe lisala ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 eMelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Ukucubungulisiswa babunkombo kwamavaccine la asetshenziswayo noma nje sengikhuluma nje sengibala nje wonke amavaccine la esiwabona esetshenziswa ekuhlabeni abantu. Into ebekade isemqoka kakhulu ukuthi abantu babe nesiqiniseko njalo abantu babe lokwethemba ukuthi amavaccine lawa ngendlela abuye ngawo ngumasinyane kungabe kuwukuthi ngempela ngempela alungele yini ukuthi akasoze abe lezinye izinto mhlawumbe eziza kwenza ukuthi impilo yabantu benzima phambili. Okuyinto ebekade ilokhu isasegudwini kakhulu ebantwini. Nxa sibona i-company Pfizer isibuye yazokhuluma sobala ukuthi kathesi i-vaccine isithole i-approval ukuthi isingasetshenziswa permanently ngenxa yokuthi sibe badingisisa zonke indlela babona ukuthi kulikhambi eliqondileyo njalo elingasoze lahlupha abantu ngempilo. Ngithemba ukuthi sekuza kwenza ukuthi abantu bayenelise ukuthi babe lethemba ukuthi sebengabuya ngobuningi bazothola leli khambi. Abantu kade belokhu bekhuluma ngitemba ukuthi sesisabona indawo eziningi kukhulunywa abanye bekhanya ngathi bayathandabuza kakhulu ukuthi ikhambi leli lona kube njani ukuthi amakhambi lawa angadlula ama stages okwakufanele ukuthi ngabe adlula kiwo kodwa asebuyazo sitshenziswa ebantwini kodwa ke indlela eziningi sazibona zithathwa ezazitshengisela ukuthi impilo yomuntu iqhakathekile kakhulu okuzanywa ukuthi kwenziwe ikugwema ukuthi abantu bengapheli ngobuningi ingakho sibona ukuthi kwaba lokuthi njalo le technology yakulamalanga akusafani le technology yakudala. Yiko kwenze ukuthi i-speed sakhona singathi siba masinyane ngcono kulendlela okwakusenzakala izinto ngayo kudala. Kuyinto enhle kakhulu le yokuthi i-Pfizer isiye yathatha inyathelo lokuthi ibuye sobala ebantwini izokhuluma ukuthi yona isithole i-approval njalo abantu abayethembe njalo abangayesabi lutho ngokuthi bayisebenzise i-vaccine ye-Pfizer.
Ngulembiko ethi njengoba iJackson le isiphasisiwe singabona uhulumende kanye lamankampani azimeleyo esebamba izisebenzi ngamandla ukuthi zihlatshwe. Ubona kungenzeka lokho?
Ngibona ngathi linyathelo elingasozele belula ukuthi livele nje libe linyathelo eliba ngumthetho. Linyathelo elizathola icontestation eningi njengoba sisazi ukuthi abantu bayakontesta izinto eziningi iloba noma zingabe zinjani. Kodwa ke engikubonayo ngibona ngathi inyathelo leli abantu be-announce kathesi yinto ethina esivele esizibonayo izinto zisenzakala sesakubona kamuva nyanga ezadlulayo ukuthi iloba babengakakhulumi sobala ukuthi abantu bayaphoqeleka ukuthi abantu abavaccinated andibana ukuthi bahambe bayisebenzela kuma department thize ikakhulukazi ama department kahulumende noma kuma company thize noma nje indawo ezifana lama airport kanjalo bese kulendlela ebekade besenza ngayo indlela yakho la ebekade chiya umuntu engaselayo eyindlela angayiyenza ngaphandle kokuthi akhambe ayivaccinate iloba noma ukuthi uyabe ngafuna ukuthi avaccinate kodwa ke nxa sekuvele sekunje babunkomo ukuthi sebe bathi ikhambi lelele Pfizer sekulikhambi eselela thola ukuthi lilikhambi elilungileyo njalo ikhambi eselingasetshenziswa ileyaloba yiphi iminyaka ezayo. Ngibona ngathi akusekho okunye abantu sebengavika ngakho ukuthi mhlambe ikhambi leli alilunganga okokuthi abantu abafanele ukuthi baphoqele ukuthi balisebenzise ngoba into ekhona esikhuluma ngayo lapha into egoqela impilo zabantu. Into egoqela impilo zabantu igoqela impilo zabantu laba abangafuna ukuhlatshwa labanye abantu asebengaba affected ngomkhuhlane lo abangagcina bejona. So okungakho ukuthi ukuqakathekisa kwempilo ukuqakathekisa ukuthi abantu baphile.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane uhlaziya njalo ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amanelane 44 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa bakwele Zambia lapho abazaphatheka khona emkhosini wokugcotsha kukamongameli walelo lizwe omutsha umnumzana Hakainde Hichilema namuhla. Ugatsha olubona ngezokudla lemithi yokwelapha eMelika olwe Food and Drug Administration solupasise ngokugcweleyo ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19 elungiswe yinkampani yePfizer. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.